okwezikiyonke leyo kumbe ngamazili ezileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa sodabangembili ibhayibhile
singasiqathanisa nezinye iindawo zezimbabwe kobulawayo kulokhu kunganeno
ngingatho njalo owakhathesi ngingazisata kusuka phambili kodwa kuzofika namhlanje asiwaphela abantu abendlula abahlanu ngosuku sithola ababili sithole oyedwa abathathu abani kodwa akutwezi yezikwedlule
kukhona yini ebikwenzayo njengekhansili eyokuncedisa abahlali bakobulawayo ukubana bazithathe kuhle bengathelelani umkhuhlane lo we-COVID?
Uzakhumbula ukuthi ukulwisa lo mkhuhlane we-COVID-19 kwahle kwenziwa ilokho esikubiza ngesilungisi wadikiya i-state of emergency almost by upresident ngo-2022. Yikho ilinki i-government, central government, le-provincial government yiyo ekhokhela yonke imizamo yokulisana nalo mkhuhlane. Lathi singubulawayo ikhansili asisebenzi sizimele sodwa sisebenza singaphansi kukahulumende nxase sibuya kwindaba ze-COVID-19. Kuno-provincial medical director u-Dr. Mthembu engithemba ma ungathola inamba yakhe angakuphendula ngono kokunye kwakhona. Kodwa ukulwisana ne-COVID-19 kungumlando wethu sonke. Uhulumende ozabele uhulumende wamadolobha esingathi ngama-local authorities kunye layo uhulumende owelizwe lonke i-central government.
Abafuna ukuzohlatshwa amajekiseni lilayo yini imithi yakhona yokunqabela i-COVID?
Ye, ama-vaccine lokhu ekhona lohlelo lokuhlaba abantu ukuthi sivikele i-COVID lokhu kusiya phambili akhona emakliniki ethu wonke abantu balapho beyawazi. Labo abezikolo ababengahlabanga asebenelise iminyaka elishumi nambili i-12 years abangahlatshwanga ngomnyaka odlileyo kumbe kuleminyaka edlileyo okulonyaka sebenelisele sebehlanganise iminyaka elishumi nambili sebevunyelwa-ke ukuhlatshwa. Ilungiselele uhlelo lwabo ukuthi bazaba bangaki, bahlatshwe nini, bahlatshelwe ngaphi sebenzela kwezikolo.
Kubikwa kulo mkhakha omusha we-Omicron osuyiwo osumemetheka njalo, lilungiselele yini?
Ngizakubeka kazi imagciwane lawa iyathela ohlobo lwe-virus ahlala mbijanambijana athendeka ayaguquka okuthiwa yi-mutation ngesilungu. Yona i-HIV le ngabe saqala ilandela ngakhona lokho ukuthi sekunaleyi-variant ngibona ngathi ngabe namhlanje ngibe sekuve-variant isilandele i-alpha beta izothi ngabe iyalandela angakuqali sekubala sisiyanqa. Eqinisweni ukuthi ukuvikela i-COVID-19 kuyafanana, akunandaba ukuthi umhlobo wakhona yiwuphi kumbe yiwuphi umkhathi. Okuqakathekileyo yukuthi abantu batshiyelane izikhala, bathekelane, bangasondelelani, bangaminyani, abantu bageze izandla, amamaski agqokwe, iyakhulunywa phakathi ezilingini kumbe lapho eziminyene khona. Ngoba sinikele ukwenza lokho kungakhathalekile ukuthi yiwuphi umhlobo we-COVID uzamemetheka kuphela. Kuyafanana njengoba ngitshile ukuthi la i-HIV akunandaba ukuthi yiphi i-variant kumele kugqokwe amakhondomu nama-ARV njalonjalo. So ngokufana naye ukuvikela i-COVID liyafana kanti umhlobo ukuthi yiwuphi.